Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu nomhlaka 9 Solanja 2024 uThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje, ozithi ungunobhala jikelele we-TCC uMnumzana Sengezo Tshabangu uselilunga ledale le-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa owagcina ekhalala i-TCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa sokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi engalandeli umthetho owe-public procurement and disposal of public assets. Intekeli zindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganweni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi wegugrawundi lezinduna lanxa izinduna besemba phansi sithi lokhu akuseze kwenzeke. Zonke lezi ndaba lezinye lezo zizwa kulomsakazo. Ozithi ungunobhala jikelele we-TCC uMnumzana Sengezo Tshabangu uselilunga ledale lephalamende ele-Senate ndawonye labanye abayisishiyagalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela uMnumzana Nelson Chamisa. Yena oso wachia isikhundla sokukhokela leli bandla njalo waphuma kulo esithi selingenwe zimpehlane zeZANU-PF. Ukungena kukaTshabangu ephalamende sokucunule abanye kucele lakhe ele-TCC, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Uhulumende wazise kugwalo lwakhe lwe-Government Gazette namuhla ukuthi abanye asebengamalunga edale le-Senate loTshabangu babalisa uLilian Mlilo, ukucaca Phulu, uLinda Sibanda, uColette Ndlovu, bona abazamela idolobho lakoBulawayo. Abanye njalo babalisa uMaxwell Mdluri ozamela iManicaland, uSam Chafutsa ozamela iMashingo, kanye labazamela isigaba seMathebeleland North abathi yena uTshabangu, uTheresa Kabondo kanye loGrace Mumpande. Abantu laba bangena ezikhundleni ezachiwa ngamalunga aweCCC aqotshiswa edale lePhalamende nguTshabangu ngoba esekela owayengumkhokheli weCCC osewaphuma kule libandla uMnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abanye abakuqembu likaTshabangu bayakhonona ngokungena kwakhe kuSenate besithi usezikhethile yena ebachiya phandle. Omunye wabakhononayo uMnumzana Albert Mahlangu yena othi wayekhethiwe ukuba angene kuSenate kodwa uthi usemangala ukuthi uvalelwe phandle njani.
Thina koBulawayo sathola ugwalo oluthi ukuthi kureplace ama-senators wonke lama-PR. Sancedisana laye ubaba uSengezo safila ilist yama-senators lama-PR amabizo aphumayo lani lonke eliwaziyo elikababuphulu-ke lalingekho lapho.
Kodwa isikhulumeli secele le-CCC elisekela uTshabangu uMnumzana Alfred Zirute uthi okuphume ku-Government Gazette kuliqiniso njalo isinqumo esithethwe libandla lakhe.
Yebo, simile abazahamba beyemela i-TCC. Okukhona ukuthi ubaba uTshabangu uzahamba eyengena e-Senate lapho esikhangelele khona ukuthi uzakhuluma namaparty policies njalo ekhangelele lokuthi at least ekhokhele abantu abakuSenate khonapho.
Uqhubeke phambili ethi akaboni lutho olubi ngokungena kukaTshabangu kuSenate ngoba yibo abamthumileyo njengebandla le-CCC.
Ngithanda ukuthi bekunanzele ukuthi bekungasoze kuphushe ukuthi ubaba uTshabangu ebe ephandle ngoba yena akakhangelelanga ukuba umongameli kodwa kukhangelelwe ukuthi mase abantu sokuqalisa ibhizinesi e-Senate le-Parliament kuqalise ukusetshenzwa sithi thina siyi-alternative government. We need to have alternative policies that would be targeted against areas and looking for lapo and our hand choir was a lab when it's dieting the policy to email so I equasive it.
Olona amalungelo oluntu unkosikazi Patricia Chabalala uthi kuqondile ukungena kwabomama labesilisa ngokulinganayo edale besiyamela uZulu.
Ye, engikuthokozelayo ukuthi nje labo mama baphiwe ithuba lokungena waba labo mama waba labo baba. Yikho ngathi ngiyakuthakazelela ukuthi bangenile. Okukhulu okuqakathekileyo ukuthi bayokwenza umsebenzi ngempela ngeqiniso baphathe kuhle abantu abakhethileyo.
Asebeyingene kudale lesenethi laba bathatha izikhundla zalabo abaxotshiswa nguChabangu ababalisa uHelen Ziriva, uGideon Shoko, uSiphiwe Ncube, uFelix Magalela Mafa Sibanda, uDavid Anton Chimini, uGodfrey Mativenga Matsikanda, uAnastasia Moyo, uJoel Gebuza, loTendai Sibanda. Asenelisanga ukuxhumana noChabangu ngalolu daba ngoba ebengadobhi ucingo lwakhe. Ngimele umsakazi weStudio 7 iwobulawayo, nginguAnastasia Ndlovu.
The Voice of America.
Ingcitshi ezicubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende angamachumi amabili lanye 21 ukuthi engalandeli umthetho wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Zisithi siza kwengeza imisebenzi yenkohlakalo yona evele ibhahile elizweni. Zithi isinqumo lesi silakho ukuba sihlose ukunothisa umongameli labanye bakhe. Amankampani avunyelwe ukungalandeleli umthetho agoqela i-AFC Bank, Fidelity Gold Refinery, RBZ, Fred Rebecca Gold Mine, INet1, POSB, Letel1. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lolandela ezenotho njalo esebenza nenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, umnumzana Masimba Kuchera.
Siludubo ngoba ungakhangela indaba yaseZimbabwe igcwele ngamankampani kahulumende angena kundaba zenkohlakalo. So ukuthi thina sesilamakampani angu-21 angalandeli umthetho kuzenza ukuthi kube lamathuba athile okuthi kube nenkohlakalo lapho.
Ukuchoni lakho kumankampani la.
Okokuqala ukuthi ngasancintisi njengamanye amakampani ngabe efuna ukuthenga izinto. So sebe le esingathi privileged position. So singathi nxa sesistart i-race laphana otho noma get set ready go wona amakampanies lawa aseku 60 meters. Befuna ukugijima 100 meters. So yikho ukuhlupheka kokuqala lokho. Okwesibili ukuthi siyakwazi ukuthi u-controller and auditor general ule inkinga sibili uku-auditor ama-companies kahulumende. Ungakhangele i-rate ama-audit ama-companies kahulumende uzabona ukuthi iphansi kakhulu. So sibona njengani ama-audits azaba ludubo. Okwesithathu uzaletha ungathembeki nxa kuyukuthi amanye ama-companies aku-privileged position, amanye edubeka ezama ukuthenga i-foreign currency lapho engatholakali khona enzoni.
Kuyini obekumele kwenziwe nxa befuna ukuthi bephathise ukuthi amankampani la enelisa ukuphangisa ukuthenga kodwa kumiswa inkohlakalo? Kungaba lokunye yini obekungenziwa ngaphandle kokuthi bevunyelwe ukuthi bengalandeli umthetho?
Udubo ngolokuthi iZimbabwe yilizwe elingalandeli umthetho. Asilandeli umthetho ukuthi sibone ukuthi sivela lapha siya lapha. Yikho ubona khathesi indaba yemali ihlupha ukuthi abantu abaselathemba lokuthi izimdola liyawesenza kanjani, ngoba ama-companies anjengalawo ayabe ebhadala ngezimdola kumbe abayabe selithatha ngapha asazi. I-rate isikhwela ama-sing dollars against ama-US dollars. So, ukuzadala into eziningi kakhulu kodwa ezingakwenza khathesi ukuthi uya ukuthi umele kube lama audits ama companies lawa uthi sithi sibe lesuwa ukuthi lokho abathe bazawuthenga bakuthengile njalo kuyasebenza usebenzele ilizwe otherwise ngakuyukuthi kulamanye ama companies othiwa ngumungameli kalandela umthetho elizavuthe kanjani ilizwe lakhona.
Lo ube ngumnumzana Masimba Kuthera olandela izinotho njalo esebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights. Intatheli izindaba zikhanya sezilakho ukuvunyelwa ukungena emhlanganeni yabantu abathintwa kubi ngumbhuqazi we-ground lezinduna lanxa izinduna bezisemba phansi zithi lokhu akusoze kwenzeke, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuvele sobala namuhla ekuqhutshweni komhlangano wezinduna lentatheli izindaba oqale ngobulawayo izolo lapho intatheli ezikhonone khona ngesinqumo sezinduna esokuthi azisoze zivunyelwe ukungena emihlanganweni yokulungisisa udaba lweGugurahundi ukuze zizizwele okukhulunywa yilabo ababulawelwa izihlobo kumbe abathinteka kubi. Lokhu kudale ukuthi kubunjwe ikomiti yentatheli izindaba ezasebenza lomabhalane wogatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ukuze kubonakale ukuthi lungaphathwa njani lolu daba ngokutsho komsekeli wedale lezinduna uChief Fortune Charumbira. IZimbabwe Media Commission layo iphiwe amandla okukhokhela ikomiti ezabona ngokuziphatha kwentatheli izindaba ngesikhathi zithapha indaba phansi wohlelo lokulungisisa udaba lweGugurahundi lolu oluzaqala maduze. Umabhalane weZimbabwe Media Commission umnumzana Godwin Phiri uchaza kabanzi indima okumele ayidlale esebenzelana lequla lekomiti yentatheli izindaba.
IZimbabwe Media Commission izasebenza lequla elikhethwe zintatheli izindaba ekulungisiseni i-code of conduct, indlela intatheli izindaba ezaziphatha ngayo ngesikhathi lesi. So lelo hlelo sesiluqalisile sikhangele ukuthi ngeviki ezayo sesizile lolo gwalo saqeda ngalo silutshengise laba abanye abakhona ku-intatheli izindaba esikhona eZimbabwe kuvunyelwane bese sizihambisa ke ku-Chiefs Council ukuthi labo bayakhangela lokhu senzela ukuthi kusasa unga lo dubu lokuthi indlela intatheli izindaba eziphathe ngayo ngayo i-outreach leyo icine ivusa izilonda kumbe isenza ukuthi kube lokuxabana kuma-communities ethu. Sifuna ukuthi intatheli izindaba yethu zenze umsebenzi wayo zingavinjwa kodwa lazo zinanzelele ukuthi umsebenzi oqakatheleyo kakhulu elizweni kumele uphathwe ngohlonze uphathwe ngendlela etshengisa ukuhlonipha ama-communities ethu etshengisa ukuhlonipha njalo i-profession yama-journalist.
Nanxa uCharumbira esithi kusakhulunyiswana ezinye intatheli izindaba zithi kusobala ukuthi zizavunyelwa, enye yazo uNqobani Ndlovu yena othi uhulumende kala enye indlela ngaphandle kokubavumela ukuthi balobe ngombhuqazo weGugurahundi.
Mina ngombono wami kathi ikhabinethi vele ingena option ngoba iphutha leqakatheke kakhulu kuyafunakala ukuthi amajayini sebe khona.
UChrister Vura naye intatheli izindaba ebisemhlanganweni lo.
Ngibona ngale into enhle ukuthi basivumele ukuthi sibe khona kundaba zeGugurahundi. Unlike previous year babengafuni, it was a secret. So kathesi avele sungani sokutshintshisa.
Izinduna lazo zikhanya zidabukene phakathi. Unduna David Mbezi Chitauze umgcinisihlalo wenkokheli zomdabu emathebeleleni South yena okhanya engavumelani loCharumbira uthi intatheli izindaba bayazidinga ukuba zisebenze lazo kuhlelo lombhuqazo weGugurahundi.
So esikhuluma ngerol safika kukumpezini yokuthi imidiya siyayidinga ukuthi isincedise udaba lolu ukuthi luhambe.
Ngomvulo ikomiti ezabona ukusebenza kwentatheli izindaba ikhangelele ukuhlangana ebulenjini ukuze iphume nendlela ezizaphatha ngayo umsebenzi. Likomiti igoqela uZenzele Ndebele, uNduduzo Chuma, uAnastasia Ndlovu, uZodwa Churu, Godwin Phiri, uVictoria Ruzwitso, uChristian Naka, loChekai Albert. Ucharumbira ucunule abanye izolo ngokutshela intatheli izindaba uthi akumelanga zichaze iground njengombhuqazwe igenocide. Phansi kwalombhuqazwe uhulumende wabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili 20,000 ezabelweni zenkabazwe leMathebeleland phakathi komnyaka ka 1983 lo 1987. Ngimele umsakazi weStudio 7 wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi noma kulenani eliphezulu labo kuza elingena kwele Botswana okungekho emthethweni, ilizwe lakhe alisoze lasebenzisa abeZimbabwe kungatsha ezifana lokulima, esithi lokhu kuyabe kufana lokubagqilaza. Intethele izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube osipha lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Lokhu kuvele ngesikhathi inkokheli yamazwe amabili igqiba umhlangano wesine we-4th Bi-National Commission ngolwesihlanu edolobheni leMaun kwele Botswana ephendula imibuzo yantatheli izindaba umongameli Masisi. Uthi leBotswana lingeke lasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni njengezigcili. UMasisi kade ebuze ukuthi kungani bengasebenzisa abangena elizweni ongekho emthethweni ukuthuthukisa umnotho labo bethole imisebenzi kulokuthi badlalise imali ngokuhlala bebabuyisela emuva.
And any right thinking person and state institution that respects the rule of law and respects the dignity of persons.
Akula muntu kumbe ilizwe elicabanga kuhle elingathi lifuna ukuthatha abangena elizweni okungekho emthethweni libagqilaze. Hathi asila mhrawu lokwenza njalo.
UMasisi uthi uhlelo abazama oluqhuba lomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abantu basebenzise isithupha ukungena emazweni omabili kuzaphathisa ukwehlisa inani labeqa umngcele ongekho emthethweni. Inkulumo zohlelo lokuchapha umngcele kusetshenziswa isithupha lubika luyaqhubeka. Umongameli bobabili besithi kuyathembisa ukuthi lusungulwe okwesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi kukhitshwe kusetshenziswa kwengwalo zamapassport phakathi kwamazwe omabili.
We didn't have passports to move from one country to another. Passports were brought in when those who thought were more civilized than us came to our region.
Vele ekadeni besingasebenzisi amapasipoti, lokho kubuye nabacabanga ukuthi bangcono kulathi.
Umnangagwa uthi akumelanga bevumela amazwe angentshonalanga ukuthi alawule ukubuswa kwamazwe abo. EleBotswana kanye leZimbabwe alobelene izivumelwano ezithile ezigoqela ukubona ukuthi abantu kanye lempahla zichapha kalula imingcele, njalo kulamacebo asezingeni eliphezulu kulokakha umngcele we-one stop border. Kulotshelwane njalo izivumelwano zokusebenzisa amaduze kungatsha zokulima kanye lokulwisana lokudalwa kwamacala emngceleni wamazwe omabili. Umnangagwa ubuze ngokuthi kungani kule nani eliningi labantu ababothwa kubesethiswa umlando wokuthethisa umongameli. Uchasise esithi awulamthetho njalo eZimbabwe, kodwa okukhona ukuthi abantu bayabothwa uma bechaphaza ibizo likamongameli.
We have used that laws. My minister of justice, when did you make those laws? You got me know. I am my minister of justice. What instant laws do we have? I don't know about them. What we have is laws of defamation.
Esilakho imithetho ekhuluma ngokuchaphaza ibizo lomuntu. Lina ndathele izindaba yini elithi umuntu engachaphaza ibizo lomuntu? Lithi ngumthetho wokuthi kungathethiswa umongameli.
Kulandela umhlangano weZimbabwe leBotswana, abanye abeZimbabwe bathi bekumele indaba yesifana lokuhlunyezwa ikakhulu kwabangena bayela maphepha lokunye kukhulunywe. Kukanti ocubungula ezombusazwe uMnumzana Efihlela Ncube uthi kumele umhlangano efana lalo obanjwe kuyona le iviki ube ngokutshelana amaqiniso.
Into edingakalayo ukuthi kube lezithelo ngemva kwalokho okuvunyelwana ngakho. Kuyabe kukhulunywa, kusayinwa, kodwa kungenzeki. Angeke kuncede lutho abantu. Into abayidingayo abantu ukuthi khona lokho kuyabe sekuvunyelwene sikubone sekusenzeka, kungaba kuhle kakhulu. Kuyathembisa khona ukuthi nxa kungenziwa lokho kungaba lezithelo ezinhle kakhulu ebantwini beZimbabwe labaseBotswana, kodwa kusakhulunywa nje.
Ngaphandle kokulobelana izivumelwano, nomhlangano lo uthinte ngokungahlalise komumo ngenyakatho kweMozambique esiqintini seCabo Delgado, njalo lokuthi kuyesule izitsheso zenotho ezafakelwa abanye kanye lamankampani kahulumende weZimbabwe. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 eHabron kwele Botswana.
Imidlalo ye-Africa Cup of Nations AFCON yaqhubekela phambili kusasa kulomdlalo phakathi kweSouth Africa le-DRC okudinga iqembu elizathatha isikhundla sesithathu. Umdlalo lo ukhangelelwe ngabanengi eZimbabwe njengoba kunqikilana amaqembu asezansi yezwekazi le-Africa njalo iSouth Africa engumakhelwano seduze. Ngesonto i-Ivory Coast izanqikilana le-Nigeria ku-final yalimidlalo. Sixoxa le ntatheli izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa ngalimidlalo.
Mbona ngathi iSouth Africa mhlawumbe iyo elamathuba angcono awokunqoba ukudlula iDR Congo. Lokho ngikutsho ngoba nxa ngikhangele indlela iSouth Africa esuke yaba lesiqubu ngayo isisiyafika kumdlalo wabo lo leNigeria lapho yagcina idliwa khona, iSouth Africa ibingani isibambele njalo bese bedlala njengeqembu elaza nayo. Sikhangelele kakhulu ukuthi bala badlali ngiyabona abayisishiyangalombili abadlalela iqembu le Mamelodi Sundowns, njalo-ke khonokho bekusenza ukuthi badlale njengabantu abazanayo. Khonokho yikho embona ngathi kuzabancedisa ukuthi lapho abahlangana khona leqembu le-DR Congo banqobe. Singakhangela njalo indlela abadlale ngayo behlangana le-Nigeria. I-Nigeria liqembu eliyingozi kakhulu, njalo khonokho ukuthi zaqeda zingutshiki lobhaxa kutshengisa ukubana i-South Africa ibisifike esiqongweni somdlalo wayo.
Ku-final yangesonto laphana yiphi i-team obana sengathi ingabe ithatha inkezo?
Iqembu le-Nigeria lahle laqala ngesiqubu lenelisa ukunqoba kumdlalo wabo wokuqala, kodwa laze laqeda ihlandla lakuqala linganqotshwanga. I-Ivory Coast yona ayiqalanga kuhle, njalo abaningi basebekhangelele ukubana isiphumile kumncintiswano, kodwa yasisiba nenhlanhla phela lapho iMorocco eyanqoba khona iqembu le-Zambia 1-0. Yikho kwagcina kunika ithuba kuqembu le-Ivory Coast ukuthi iye kuhlandla lesibili. Ngombono wami iqembu le-Nigeria yilo elizaqoba lapho liyahlangana khona le-Ivory Coast, kodwa ukunqoba kwabo mina ngibona ngani mhlawumbe bazahlohla kanye, kumbe nxa kuyikuthi kuzahlohlwa kuzahlohlwana kaningi mhlawumbe lingaphela kuyi-2-1 iNigeria yenqobileyo. Nxa kungasangaphelanga njalo ngibona ngathi umdlalo ungayafika kuma-penalty, lapho yikho kungaba khona le thuba lokubana i-Ivory Coast inqobe. Kodwa nxa umdlalo uzaphela ngemva kwe-90 minutes ngibona ngani kuyabe kuyi-Nigeria eyabe inqobile.
Lo ube nguThandazani Zimbwa, intatheli izindaba yezemidlalo exoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kuhlelo Woza Friday livikisi hamba lomculi we-Afropop osacathulayo uqakathekisani Nkomo, yena osanda kwethula idlalade lakhe lakuqala. Nangu exoxa lontungameli Nkomo owe Studio 7.
Balaleli bomsakazo kanye nani lonke, ngiyabingelela kakhulu. Ngisuka eFlapus esilalatshana. Emculweni ngifike ngonyaka ka-2023. Okwamanje ngine-album eyodwa elesihloko esithi Ithuba Elihle.
Yes, it don't make me not bomb. Fuck it, is it? abangathanda ukuthenga ingoma zakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola ngapi, bakuthola njani?
Kunomboro lezi ngoba vele ngisebenzela ngapha kwele South Africa, so bengathinta mina kunomboro ezithi +27749124751, angizibize futhi +27749124751. Yiko la engitholakala khona, ngise South Africa.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Ngithanda ukuthi la mazwi ungadlulisela ebantwini abasha ukuthi bazethembe, bahlale bezithembile nje, bangahlali bangafihli iziphiwo. Abalandeli amazwi engabatshiyela wona ukuthi emiculweni ngisasekhona njalo, ngizolungisa idlalati elishasha elizophuma ngo-2025. Bazongithola ku-YouTube, bengasesho solo muhle lezo, bazozithola naku-Facebook.
Uthanda luvumi, uthanda luvumi, uthanda luvumi, zogama pambili. Uthanda luvumi, uthanda luvumi, uthanda luvumi, zogama pambili. Kiziyo yami, manceba nceba. Kiziyo yami, manceba nceba. Ukuhlungu zisebo, nangike ngibukhohle. Yasithanda umshiye ngalindele.
Eish, vele uthanda luvumi baby, mina sengizwe samaphambili. Vele uthanda luvumi sithanda sami, mina sengizwe samaphambili. Angisho ngishaye idela idrobhari, wajontsha inhliziyo yami, wathatha imizwa yami. Manje sengibone ngumopho njengisala kutshela. Bengithole ukuthi uthando baby alusoze laphela, because mina ngawe baby bengivela. Every time awuthi uyangithanda bukujabula inhliziyo impela. Bengitshela ukuthi umama wengane zami, ithemba lami, igugu lami, kanti wena udlala ngami. Inhliziyo yami ayisoze yaphola ngokushiya wena baby, angizange ngayisola ngoba wena budlala ngami. Awashiya pain ukuphela, ngiyakushilela ebadi, wangishiya ngalindele nobuhlungu obungasoze baphela. Ukwazile ukudlala ngami impela,
wangijikela uthali ngimthembile. Wangishiya stamba ngimthembile, wangilahla sithi sengithembele. Wahamba baby ngempela, wangijikela uthali ngimthembile. Wangishiya stamba ngimthembile.
Sibonge uNtungameli Nkomo obexoxa loqakathekisani Nkomo kuWoza Friday. Lingakhohlwa uhlelo lwe-Live Talk olulandelayo, lapho esikhangela khona udaba lokukhethwa kwamalunga wesenetha webandla le-CCC awecele likamnumzana Sengezo Tshabangu, agoqela yena umnumzana Tshabangu. Singake ehlukani zihlobo, wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ozithi ungunobhala jikelele we-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu uselulunga ledalele senethi ndawonye labanye abayisitshiya ngalombili ngemva kokuxotshisa kwakhe amalunga ayesekela umnumzana Nelson Chamisa, owagcina ekhalala i-CCC esithi isingenwe zimpehlane. Ingcitshi ezichubungula ezenotho ziyasisola isinqumo sikamongameli Mnangagwa esokuvumela amankampani kahulumende athile ukuthi angalandeli umthetho owe-Public Procurement and Disposal of Public Assets. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube, ngisithi lilale. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzithola.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.